siyakwazi ukuthi ingoma liculo elaculwa umongameli uRobert Mugabe waze washona, ukuthi athi ama-sanctions atholisene zima abantu beZimbabwe, ama-sanctions lokho, ama-sanctions lokho, kodwa akuzange kwenze mahluko. So umbuzo esizobuza ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzakwenza ukuthi elakhe ilizwi lilalele singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe, kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa, ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abusha ngayo ikhanya nje wafanana likaRobert Mugabe. So umbuzo yolo ukuthi kutshintheni okuzakwenza ukuthi uTrump athi hhayi sesisizwa asilalela nengi sibasize ngalokho. Kuphela ukubuy time, ukuthenga isikhathi nje without asibone sikhulume lokhu isikhuluma phambili sibusa, nathi siliculo lelo culo eliculwa nguRobert Mugabe njengoba liculo aze wakhishwa yibo kungela munye umuntu oyenileyo umkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms, njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-Pollard.
Hayi, izami inkinga imasiyiphiselayo imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho, kodwa laba ababe be-on the ground bekubona ukuthi akusoqiniso. I-Pollard angithi yakwazi sonke ukuthi ashonto yamukelwe nguye wonke umuntu. Seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangela isifo kungani sebacompromisa basebenze bekhangelisa izinto ezane. I-MDC isadonsela le, so ukuthi akhulume ne-Pollard ifike into enkulu impela esivumayo abantu bezimbabwe basilovumane ngayo bonke kungamanga.